Siyabonga Sandra, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com. Ngizaphinda njalo i website yethu www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Idalela National Council le MDCT lethula isinqumo sokumisa ukuba lilunga umsekeli kamgcinisi umgcini ngcebo umnumzana Elton Mangoma. Kodwa unobhala jikelele umnumzana Tendai Biti uthi lesi sinqumo kasikho emthethweni.
I-MDC lezanu akuhlukananga ngoyiso lomntwana. Iningi labantu labesihlangana labo esibabona beku-MDC ngabantwana bezanu bafundiswe ukuthi vele nxa kuyukuthi umuntu liyehlukana ngombono ukhunjuzwa ukuthi akuhloniphe ngokubethwa.
Sekuqhamuke ukudonselana phezu kwezidumbu zabafela emgodini wegolide kwele South Africa.
Iqembu le-Dynamo silehluleka ukusuka elizweni lisiya kwele-DRC ukuyadlala umdlalo wenkezo ye-African Championships Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Amankampani amahlanu emba amatshe aligugu amadayimana emarange aphikisile lamuhla phambi kwedalela ephalamende ukuthi athembisa ukukhupha imali efika izigidi ezilithumi inye ngayinye yokuthuthukisa isikhwama semarange Zimonya Community Share Ownership Trust. Njengalokho okwakhulunywa ngumongameli Robert Mgabe sungula lesi sikhwama ngomnyaka ka-2012. Kodwa wamgcina isihlalo wekomiti yedalela ephalamende e-Youth Indigenization and Empowerment umnumzana Justice Mayor Watia Jena uthe ikomiti yakhe ilamaphepha akhomba lokhu. Amankampani la abalisa iMarange Resources, Diamond Mining Corporation, Mbatha Diamonds, Engine, Lejinan Mining, wona athi atshelwa ukuthi akhuphe imali eyisigidi esisodwa esilengxenye samadola kuphela, i-$1.5 million, inkampani inye ngayinye lugatsha lukahulumende olubona ukuthuthukiswa kwamabhizinisi abansundu. Udaba lolu lulandela impiko yokungethembeki ekwenjiweni kwamadayimana eMarange kanye lokungenela kwezinye iziphathamandla zaleli bandla eleZANU-PF ezibikwa zigoqela umnumzana Didmus Mudasa kanye lomnumzana Christopher Mushowe. Kusenjalo sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu oyisiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube yena okhuluma ezimele ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthi kambe amadayimana enjiwa eMarange athuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo zabatsha.
Lolu hlelo luhle kakhulu lapho libhalwe khona ephepheni, kodwa ke ngokwenzakalayo kaluphathisi mayuthi, kaluphathisi sizwe from indigenization nale sikhale kakhulu kamadiamond nala khona eMarange. Ababhenefita kakhulu libandla leZANU-PF ke le military ke amasoja lamapolisa yiba bafoma ama-companies ke ukuthi ayembekele dayimana. Ama-youth intsha kakhulu laba kutholayo ke alubancedi ngalutho lolu hlelo. Kumele ukuthi kube la ma-company ayaziwayo angesiwomasotsha angesiwomapholisa angathiwe ZANU-PF azayemba kuhle idayimana leli lithengiswe ke ilizwe leZimbabwe libhenefithe lonke wonke ama-provinces hatshi ukuthi ke angahambi ku-treasury ngoba sikhanya la ma-proceeds avela ke kuma-diamond la kangeni ku-treasury. Wakhuluma ngakho wayengu-minister kuqala uTendai Biti ukuthi leyo mali kayiboni ibuya, ikanti yayisponsa ama-parallel structures ebandla leZANU-PF inhlelo nje zamasotha lamapholisa bethenga izimota bephiwa ama-allowance besenzani. Because sithi thina nxa ilizwe qinisile ukuthi lifuna ke indigenization lama-youth abe lokuthuthuka, abavumeleke kube le company-ke kumbe one yiwo ama-youth ukuthi lawa embelelo dayimana-ke thengiswe, hathi okwenzakala kathesi ukuthi ngamakhampani ama-China lamasotsha lamapholisa ayemba i-diamond eMarange.
Sesikhangela bona abatsha lesimo somnotho elizweni.
abatsha bayahlupheka kakhulu okuqala bahlupheka besezikolo abazali bangakwanisi ukubhadala ke ama-fees kubo-yunivesithi lapha kumbe lakubo-high school okwesibili asebeqedile akula msebenzi bagraduweta iminyaka yonke kodwa-ke imisebenzi kakula ama-factory lokhe kuvotiweyo ngomnyaka ophelileyo ayavala okumangalisayo kakula msebenzi sesithembela-ke kunkulunkulu njengoba sibona izulu limile lo nyaka ukuthi funa bangalima nje emakhaya khona lapha ngoba-ke hhayi kukhanya kuba omele akula msebenzi akula mali labazali baba abasebenzayo behlile kubuye umuntu ethwele isinkwa evele emsebenzini ngoba komile kakula kudla kakula mali akula msebenzi.
Lo umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Weshime Ncube obekhuluma izimele sixoxelaye ekobulawayo.
Idale le-National Council le-MDCT namhla limise umnumzana Elton Mangoma ongumsekeli kamgcini ingcebo waleli bandla ukuba lilunga phezu kwembiko yakhe yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai sokumele asuke esihlalweni ngoba sehlulekile ukususa iZANU-PF embusweni. Leli bandla lithi uMangoma usezamiswa phambi kwekomiti yezijeziso. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethulela intatheli zindaba okwenzakala emhlanganweni weNational Council namhla ntambama eHarare emahofisi nebandla eHarvest House lamhla. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Douglas Monzora uveze ukuba ingatsha zebandla zonke zisekele inyathelo lokumisa uMangoma kuba lilunga lebandla.
Section 21A of the Disciplinary Code of the Movement of Democratic Change Constitution, which says that a member who brings the party into disrepute commits an offense.
UMonzora wengezelele wathi uMangoma ubesebenzisa imali yebandla okungekho emthethweni ngokubiza imihlangano lamanye amalunga aphethe izikhundla ezehlukeneyo lokutshotshozela ukudabuka kwebandla. Emhlanganweni lo uMangoma uphume ngemva kokuba sekumgceke ukuba abebandla bazathatha isinqumo sokumisa umsebenzi.
We do allow in the MDC people to canvass for support or for various positions that they have, but we do not allow people to cross certain lines.
Lesi sikhulumeli se-MDC sengeze sithi yikhona eza kumiswa phambi kwequla elizimeleyo uZulu azakwaziswa ngalo kunsukwana ezilandelayo. Uthi leli qula lizabalisa amagqwetha amathathu oyedwa wabo kumele abe lesi sindo sokuba angaba ngumantshi we-High Court.
We are going to abide by the well-known legal maxim, what they call the audi alteram partem rule. This is the rule which says before you pass punishment, before you pass judgment on anyone.
Wengeze ethi inhlolisiso enziwe liqula elakhethwa libandla phezu kodaba lokutshaywa kwamangoma njalo likhokhelwa ngobona ngezokuqoqwa kwebandla ebandleni le-MDC leli umnumzana Nelson Chamisa buveze ukuba akatshaywanga ngamalunga aleli bandla uMangoma. Ubufakazi obukuvidiyo ebonwe yila malunga e-National Council laye uMangoma ekhona buveza ukuba lowo muntu owamtshayayo engekho lakungatsha zobukhokheli. Wengeza ethi amapholisa ayala ukusebenzisa lobu bufakazi. UMangoma unikeze umnumzana Tsvangirai incwadi ebekhombisa lapho abuthakathaka khona njengomkhokheli wamxwayisa ukuba achiye intambo zobukhokheli ukuze ibandla lanelise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka 2018 ngemva kokunqotshwa kabuhlungu ngabebandla leZANU-PF kukhetho lwanyakenye olwenziwe mhlaka 31 kunyanga kaNtulikazi. Le ncwadi ifikiswe ezandleni zentatheli zindaba kodwa uMangoma waqhubeka ikhulumisana labezindaba laba lanxa ubexwayiswe ukuba angakwenzi lokho. Ngesikhathi unobhala jikelele umnumzana Thendai Biti ephuma kulo mhlangano, abalandeli bebandla le-MDC kakhulu ontanga abekade bebhodabhoda phandle kwamahofisi aleli bandla abehlabela ingoma ebezimchothoza yena lo Mangoma. Laba bantu baphinde njalo bahlabela ingoma besenza lezi logani ebeziqakathekisa umnumzana Tsvangirai. Ngesikhathi abasekeli bakaTsvangirai laba bebehlabela, amapholisa ohlangothi lwe-riot abaxotshile njalo kwatshaywa abanye babo kanye labekade bezihambela nje. Abatshayeli bezimota bona bebekhuthazwa ukuba bangaze baquma duze lalapho kulamahofisi e-MDC eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Tendai Biti uthi ukumiswa kancane kukamangoma ukuba lilunga lebandla akukho emthethweni. Ekhuluma lentatheli ehofisini yakhe namuhla ntambama uBiti uthe ibandla limise umangoma ukuba lilunga lingazange limuphe ithuba elokuzivikela kumacala awetheswayo. Uthe njalo abanye babantu abathethe isinqumo sokuxotsha umangoma bebengamelanga babekhona emhlanganweni we-National Council. Ezinye ingcwethi zithi imbiko kaBiti leiveza sobala ukuthi leli bandla lilakho ukudabuka phakathi. Sixhume ingcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kuyadanisa ukuthi laba bathi balwela inguquko kwezombusazwe bethi besithi balwela ukuthi ilizwe leZimbabwe ngabe lingabuswa ngendlela etshiyeneyo besithi bona yibo abade bengakwenza uma bengavotelwa sibathole sebesenza okufana naxhathu lezani. Ngokunjalo Nkomo, bengingafisa ukuthi ngigcizelele into engengayikhuluma kumalanga ambalwa adlileyo ukuthi i-MDC lezanu akuhlukananga nguyiso lomntwana. Iningi labantu labe sihlangana labo esibabona beku-MDC ngabantwana bezanu bafundiswe ukuthi vele nxa kuyukuthi umuntu lehlukana ngombono ukhunjuzwa ukuthi akuhloniphe ngokubethwa. Njalo basitshela ukuthi vele bona balo amano okwenza konke khonokho ikubona besenze into enjenganale ilihlazo Nkomo. Akufanelanga ukuthi abantu ngaba bayayisekela into enjenganale, kumele ukuthi ngaba bayayi-opposa. But siyakwazi ukuthi elizweni laseZimbabwe konke kwenziwa ngaleyo ndlela kulihlazo. That's what I can say.
Ukuxotshwa kukamangoma kuchiya ibandla elimi ngaphi, liqinile kumbe lizamazama ngamandla?
Elithiya libhidlikile Nkomo, ngoba iqiniso elikhona ukuthi ibandla lelo bezivele seliqhezukile. Lanxa besingakubona ukuthi bangenelisa ukuthi liqhezuke ngaphakathi njengalokho esakubona ngo-2005. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi vele lona selilibandla ngebizo. Iqiniso elikhona akusela lutho laphana. Kuswangira iwanelisile ukuyenza kwiprojekthi yakhe yokubulala ibandla leliyana. Njalo enabasekeli abaqotho kuye abamtshengisa ukuthi ayenze indlela yonke efana leyezanu ukubhidliza ibandla. So abantu be-MDC bazibhidlizele ibandla lezo, alisaqinanga, seliphelile, libandla ngebizo nje.
Isingabona yini lidabuka phakathi njengokwenzakale ngo-2005?
Angiboni kusenzakala ukuthi ibandla lidabuka nephakathi le-MDC kaTswangirai, ngoba into abayenzayo imistake enkulu abayenzayo ukuthi bathatha uTswangirai bamenza waba nguye omkhulu webandla ofana esingathi yingilosi ibandla. Baze baya kusibanga sokuthi even isimbo lebandla bamenza waba yisimbo lebandla. Yikho okwenze ibandla leli lizithole sekuhlupheke nofana lokuthi uTswangirai ngathi ngesilungu ulibambe e-transom. And ngokunjalo bonke abantu bayakwazi ukuthi uTswangirai usetshenziswa yilabo abantu abamsupportayo ukuthi abe yisimboli yephathi. Nxa esiyisimboli yephathi kunzima ukuthi-ke laba abam-opozayo abanjengabomangoma bazithole besanelisa ukuthi bathole isupport eyangabi, ngoba kulo hlupho lonolo lokuthi uTswangirai uyisimboli. Isizanu Nkomo abasenzileyo just like uzanu umgabe eyisimboli uyimfa laye kuphathi yezanu, lo Tswangirai laye useyimfa laye, so iphathi zakufa lo Tswangirai.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe.
Izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezemba igolide ngongekho emthethweni ezingamashumi amabili lantathu zisuswe eGoli lamhla zikhangelelwe ukufika eZimbabwe emadabukabusa. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokwamukela izidumbu lezi eZimbabwe phakathi kwamabandla ezombusazwe. Ngesikhathi kudingakala imali yokuthwala izidumbu lezi, ibandla lezaphu yilo lodwa elaphathisa ngomkhankaso owathola imali engamarandi angamakhulu ayisithupha, i-600 rand. Kodwa amabandla abalisa elezanu PF lele-MDC athi asefuna ukwamukela lezi izidumbu zingafika ekhaya. UChris Gandwe Studio 7 uxoxe lomunye wabaphathisa ukudinga imali umnumzana Clapet Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sebenzeke kahle, sesisendleleni njengamanje sikhambe siye ekhaya.
Nxa lifika ekhaya lapho izidumbu zifikela ngaphi?
Eziyi-2 zizosala koBulawayo, lezi eziyi-2 ziyeTsholotsho, and then i-19 iyadlula iyeGogo. EGogo bazofikela endaweni eyi-1 kuthiwa kuseWS, sesenza umthandazo endaweni eyi-1 futhi nendaweni eyi-1 eWS. Baqeda umthandazo kapho sezohlukana khona ama-families sokufika kwezilwane.
Ye, besike sezwa imbiko yokubana lingafika koBulawayo lizemukelwa nguNkosazana Thabita Khumalo oye-MDC, liqiniso yini?
Hayi, don't know anything about that.
Lo mnumzana Gilbert Maphosa omunye wabaphathisa ukudinga imali yokuza izidumbu zabembi kwele Zimbabwe.
Kunjalo nje sixoxele siphatha amandla sebandla le-MTCT unkosazana Tabita Khumalo ukuze sizwe okunengi.
Lokhu kuyasimangaza ngoba uhulumende wathi abantwana laba beyisifa ubethule wathi zwi. Khathesi sesizama thina njengebandla le-MDC ekhokhelwa ngobaba uThangirayi ukuthi siphathise abantwana laba sibapheke kuphelekezele ezindlini zabo zokugcina imzane isingena isixokozela. Kodwa ngesikhathi befunakala ngabantwana laba bebengekho.
Ye manje selizayenzani njengoba kuthiwa izidumbu lezi sezizakhatshwa ngamapholisa laba kubutho? Lizamukela yini lani?
Hayi, thina vele kasibuyele emuva ngoba besivele kuthe sifuna ukuzamukela. So abantwana bazazifica sebalindele Kings and Queens Funeral Parlour ngoba vele njengebandla le-MDC yithi esiqalisileyo ukuthi sibasuse khona ngale kokusokasibuyele emuva. Vele into ezinjalo ziyatholakala esikhathini esiningi nxa kulinywa abantu abalimayo balithwane, kodwa nxa sokuvunwa kuthi baningi sihamba siye kudla lanxa singalimanga. Hhayi, izani zasifica sebamele abantwana oba yithi esijikela-ke egoli sibaletha la.
Kuhamba njani ngokubaphathisa ngoba sithe sikhuluma labo besegoli khonale bathi bona kabatholanga ncedo oluvele ebandleni?
Hhayi, anti uyakwazi ukuthi nxa indaba isinjalo kunamabandla amaningi asengenile lolu daba. So lalo lo ushaya isifuba ukuthi wenze umsebenzi. Yebo, naye kayisilo bandla lethu lodwa ke eliphathisileyo ngokufaka imali, kodwa abalandeli bethu abasegoli baxoxisanile le King and Queens ukuthi baphathise njalo kulezi mali esizifakileyo sifakela ngabalandeli bethu abasegoli. Yebo, naye nabezinsonto abanye bafakile labanye amabandla afakile, kodwa sikutshoyo ukuthi kuvele bekuvele kuthulwe mayelana labantwana laba. Khathesi sokuvunga amaindingindi ngokuthi esebezwe ukuthi sesizabakhapha. So umuntu uyanelisa ukukhuluma akufunayo esenzela ukuthi abonakale. Ngiyazi ukuthi izaphu laye ibhizi uyaxokozela ukuthi benze umsebenzi. Hhayi bo, ayisiyo into ukuthi singayilwela ngoba nxa kufiwe kakusela ukuthi kule bandla leli laleliyana ngabantwana baseZimbabwe basemandebeleni. Kumele sibambane njengamandebele sibone abantwana bethu siyabamba siyebalalisa, njalo sibekwazi ukuthi ukufa kwabo kubangelwe ukuthi uhulumende ohlulekile ukuthi avule imisebenzi.
Lo nkosazana Tabita Khumalo bekhuluma ecingweni ekobulawayo.
Siphinde njalo saxoxa lesiphathamandla sezaphu umnumzana Ray Mdlongwa ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Thina singuzaphu siba lokudana okukhulu kakhulu uma sisizwa lembiko evela ekhaya, njalo sibona lenhlekelele evelele abantu bakithi isiphendulwa isiba into yezombusazwe. Iphatha kabi kakhulu ngoba besicabanga ukuthi sonke besizoya lapha siyosiza nje kungakhethelekile ukuthi uphuma kuliphi ivandla, kodwa hayi osokuzwakala omekhaya kuyasidumaza kakhulu.
Esike saxoxa labo abebandla le-MDCT bathi bona baphathisa ukuthi kutholakala imali, lithini lalo?
Baba, lokho siyakuphika sikuphika njalo ngoba sathi silapha ku-memorial service kwafika omunye owayemele i-MDC wathi kufamily bona imali abanayo, imali bazozama ukuthi bayihlanganise bayikhiphe ekhaya phambili komholi wabo izidumbu mazifika ekhaya. Kwase ifamily seyizwa seyibuza ukuthi hawu kanti ngani ilokuzenini ama-donation wena ngathi anama-condition. So lokho abakukhulumayo nje nefamily yakuchitha nje phambili kwethu kwabo nje silalele nje sonkeni wonke umuntu elalele.
Umnumzana Ray Mdlongwa isiphathamandla sebandla lezaphu. Namhla bekulilanga lesihlanu umthethwandaba wePitoli kwele South Africa uthonisisa oyisigoga ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius owayetheswa icala lokubulala isithandwa sakhe uRiver Steenkamp. Namhla bekufakaza omunye njalo untombazana owake waba yintombi kaPistorius, uSamantha Taylor. UTaylor ulandule imbiko ethulwe ngamagqwetha eyokuthi nxa uPistorius ethukile umemeza njengomuntu wesifazane. Abafakazi abathathu abangomakhelwane kaPistorius batshela umthethwandaba ukuthi bezwa ilizwi lomuntu wesifazana ehlaba umkhosi ngelanga lapho uPistorius aze adubule uSteenkamp ecabangela ukuthi lisela elingene lazivalela esambuzi. UTaylor ubizwe ukuzofakaza ngoba abatshutshisi befuna ukuthi kuvele mgceke ukuziphatha kukaPistorius lolaka abathi ulalo olwenza asebenzise isibhamu mahlayana. Leli cala liyaqhubeka njalo ngomvulo lapho esiza lethulela khona okwenzakalayo emthethwandaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokumiswa umsebenzi kwamgcini ingcebo yebandla leMDCT umnumzana Elton Mangoma.
Kambe kuzatshiya leli bandla lixega na, thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba we-International Court usofumane wayengumkhokheli weCongo umnumzana Germain Katanga elicala lombhoqazwe.
Osanda khethwa ukuba ngumongameli wele Ukraine usethule isinqumo sokuthi kube lokhetho lokuba leli lizwe lixexebuke na kulizwe leCrimea.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lomkhokheli weqembu leFoster abona abacula bese South Africa.
Amajita sempile njalo madoda kodwa namhlanje ngihamba ngegospel. Ngizinikela kuwe Nkosi yami ngizaphila kulomhlaba. Awusa. Ngiyoba yini nami namafiyezi be. Ngiyoba yini nami namafiyezi be.
UFortune Ndlovu uthwetshulwe yingwe eChinjika ePlumtree wayafunda eThekwane Primary leSecondary. Lapha ke yikho athi italenta lakhe lezokucula laphekwa lavuthwa khona. Ngo-2010 eseseGoli waqala ukubhala izingoma kwathi ke ngo-2011 wethule idlalade lakhe lakuqala elithi Khalazome. Leli ke lona lalandelwa ngu-Izixwayiso ngo-2012. Khathesi usephethe elitsha lapha athi khona engisele labo. UFoster uthi kuleli dlalade elengoma ezisikhombisa ukhuluma ngokufelwa kwakhe ngabazali lezihlobo ethandaza enkosini ukuthi imsize igcine labo asebesele.
Isihloko sale ngoma yamanje sithi engisele nabo. Njengoba ke bebuye bazwa ngikhala lapha kuKhalazome. So mangithi engisele nabo ngisho ukuthi kubaba uNkulunkulu kulabo engisele nabo akangigcinele bona. Ubaba wanje saseprimary then umama wasengishaya ngisase high school. Then 2010 ngiloze ubhuti nosisi in the same month so yikho kwangenza ngagcina sengikhipha ingoma ezifana nalezi.
Ezimunyethwe leli dlalade elijazi koqela ubuya, ufilm, ulendawo, ngiyamesaba, isixwayiso number 2 lodibula. Uthi ubunono eliphekwe ngabo leli dlalade bezwakala kwenye yezingoma zakhe ethi Dibula lapho akutaza khona intandane ukuthi zibe lesibindi empilweni.
Lema, iyo buchilo kolema.
Foster uthi yena emculweni galandanga imali kodwa ohlose kupha abathandi bomculo wakhe lokho abakufunayo.
Okungenza ngena emculweni uthando lomculo. Like njengokuthi ngiyomuntu okholeke kuma choir ngisenza izimbube kanjalo nje. Then ngase ngiqala ukubhala izingoma, ngithi mase ngiqala ukubhala ingoma ngase ngithola abantu abangisizayo ukuthi ngiyorecord like kumhlonishwa endumezweni. Engikusho kubalandela ukuthi ngibonga kakhulu sekelo abanikezelwa nabanikewa namandla ukuthi ngiphinde ngiqhubekele phambili futhi ngomculo wami.
Uthi ke ingoma zonke ezikuledlalade ziphekwe zafakwa konke abalandeli bakhe ababekhala ngakho kumadlalade amabili edluleyo.
Into engiyikhuphulileyo kuleli CD yiSpeed njengoba babeke bakhala ngokuthi Speed sami sislow. So yiso engisikhuphulile kodwa ngi-message kusaseyiyo vele i-message ngoba abalandeli bayazi nje ukuthi ama-CD kaForster specialize kakhulu ku-message ukuthi bathole i-message nemfundiso through i-music wami.
Lo mculi akubonga kakhulu luxhaso lwabalandeli kanti ke ubathembisa ukusebenza katalala ukuze umculo wakhe waziwe umhlaba wonke. Ukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi baxhumane laye ku-Facebook egameni lakhe uFortune Ronald Foster ukuze baqhubeke bemupha amacebo okuthuthukisa umculo wakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Kwezemidlalo namhlanje iqembu lenguqu ele Dynamos lehlulekile namhla ukuya kwele DRC lapho elimele liyenqikilana khona lele Asfita kuhlandla lesibili lenkezo yeCAF Champions League ngesonto. Iziphathamandla zeqembu leli zehlulekile ukuthola izihlalo kundizamchina eya eDRC. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Muzondi wamgadza owayedlalela iqembu lama-Warriors.
Indaba yakhona ayikho right ngokuzwakala kwakhona ukuthi abafuna baku-situation enjengaleyo ukuthi abakahambi lamanje ukuthi belungiseleleki umdlalo kwange-weekend.
Kuyabe kufunakala isikhathi esinganani ukuthi abantu bafike babe sebedlala-ke ngombono wakho?
Ukulungiselela kuhle sibili for umdlalo njalo mina owami ngingacabangela ukuthi iviki yile lilungileyo. Ngoba uhamba njalo ukuphonga ufika lidlala igemu lingalungiselelanga, I don't think into abantu bengathola ama-results ama-right khonapho.
So ke nxa usithi ukulungiselela kulalokho kuthiwa yiku-acclimatize kuyabe kusenzakalani vele?
Aku-acclimatize sikhangele into eziningi-ningi lapha lamanzi afuze phela sibajayele ngoba abethini la ekhaya. So ngezinye izinto lezi abantu ababengazinanzeleli but ngesikhathi ngidlala mina la izinto lezi zisazilungiselela kuhle iplayer leplayer yayiniba amanzi wayo ukuthi iviki lakhona nxa sihambile khonakale siyalungiselela. Omunye lomunye yabele izigubhu zakhe zamanzi ukuthi ejayelele amanzi kumele bese singawasebenzisi all in all. So into eziningi-ningi ezingabe zikhona lapho ukuthi zi-contribute ukuthi abafana bengaphumeli ama-results amahle.
Ye, lapho ukhuluma ngamanzi okunatha kumbe amanzi okugeza?
Okunatha kakhulu because ngesikhathi lesi I don't think kusala abantu ekhaya bathe bangathwalana namanzi from ekhaya bewahambisa khona emazweni. So I'm sure bazibekhanya ukuthi bazanatha amanzi akhona ngale.
Ye, nxa kusenzakala lokho okwenzakaleyo ku-Dynamos, pho ungathini ngomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe kujoni?
Indaba yakhona mina njengomdlali wakudala ayingiphathi kahle in the sense ukuthi abafana laba bazahlala bebizwa nje ngamabizo ukuthi yibo abahamba khona ngale ngesikhathi sonalesi every time into indaba enjalo ingavuka futhi. So akukho mnandi ukuthi ube ibizo lakho libeke libizwa le nto ezingekho right.
Pho ke ungalungisiswa njani lokhu-ke Mgazi?
Into ekhaya azilungi ekhaya sokuzama abantu bekhuluma laphala lapha but khathi kuyesula.
Umzondi wamgadza wayedlalela iqembu le-AmaZulu kanye lama-Warriors. Waneleko kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga lilale.